So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika wethesa umlando eleSouth Africa wokuthengisela izikhali zempi eleRussia. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First elithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC likhalaza ukuthi kube lemhlangano eyokwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwemthwakazi eZimbabwe.
Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamtshakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi eSouth Africa kodwa bebesuswa isimo sokuhlala.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ARTUS ithi abanye ababalisi abahayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imichova njalo belandela isinqumo sayo sokuthi kumele bengayi emsebenzini ngomvulo langolwesibili.
Kusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini. Abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi ekuqaleni kweviki ngomvulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende welemelika wethesa umlando eleSouth Africa wokuthengisela izikhali zempi eleRussia. Ummeli welemelika kweleSouth Africa umnumzana Ruben Bridget uthi kulomkhumbi wele Russia othiwa Lady R owabonakala eCape Town duze lenkamba yamabutho akwele South Africa ithwala imikhungulo ecatshangelwa ukuthi yizikhali. Umongameli Cyril Ramaphosa ebuzwa edalele eParliamente izolo ngalolu daba uthe basacubungula ukuthi kwahamba njani kodwa akazangavume kumbe ukwala ukuthi kwenzakala. Kodwa uBridget uthi ulobufakazi bokuthi umkhumbi lo wasuka uthwele izikhali zona ezibikwa zisilela kwele Russia eliphakathi kwempi lele Ukraine. Kulandela imbiko le, iRand le South Africa lihle lawa amandla. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Africa African People First lithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC inhlanganiso ye Operation Dudula lezinye ezilwela ilungelo loluntu likhalaza ukuthi kube lemhlangano eyokwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwemthwakazi eZimbabwe abakulelo lizwe abadinga ubuphepheli ngoba behlukile kulezinye iziphepheli. Lokhu kuvezwe ngumholi waleli bandla umnumzana Muzi Hlengwa. Yena utshele Studio 7 ukuthi bahlangene ngomvulo lomphathintambo kahulumende weSouth Africa obona ukwenzakala elizweni umnumzana Aaron Motsoaledi. Bavumelana ukuba abantu bemandebeleni abalama permit asephele kumbe asezaphela imvumo yokusebenza kuzamele bayewavuselela kundawo zamakiosks asesungulwe ukwenza lomsebenzi. Abalabantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwe kwele South Africa asebele minyaka elithumi lasithoba minombili balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizens. Kodwa isikhulumeli sikamotswaledi umnumzana Siyabulela Qhoza utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Motsoaledi wayekhuluma okusemthethweni weSouth Africa okungenziwa ngumuntu wonke hathi abakomthwakazi kuphela ngoba wonke umuntu elandela umthetho ofanayo. umnomzana Khoza uqhubeke wathi kudaba lwalabo abale minyaka eyi-18 umnumzana Motsoaledi wayekhuluma ngesinqumo somthethwandaba njalo yiloba ngubani engayadinga imvumo ye-citizenship. Asizweni umnumzana Hlengwa exoxa kabanzi ngalolu daba kwingxoxo wayiqhubele osithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngoba nje sivumelene no minister ukuthi abantu bazokwazi ukuthi bavuselele bagcine amaphepha lawo our application up until such time uHome Affairs ebanikeza ama permit bazongahlushwa umuntu bazobe behlezi ngawo lamaphepha abanawo. Okwesibili ile ukuthi abantwana bonke bakamthokazi abano 18 years abadingi ngisho ukuphelezele umzali bazoziyela bona eHome Affairs bazi applyele bona ngokwabo ama ID bakwazi nabo ukuthi bathole full citizenship yase South Africa bahlale bephephile ngendlela abafuna ukuphepha ngayo. Okwesithathu savumelana naye ungqongqoshe ukuthi laba bantu laba abantwana abasuke bezelwe omama bazokwazi ukuthi babatholele ama record of birth into ecishifane ne birth certificate for umntwana ukuze umntwana abe na indlela yoku identify eka. Konke lokhu sikubona kuyi victory yokuqala ngqa for abantu abamnyama abantu bakamthakazi. So isizwe sakamthakazi namhlanje siyagiya impela sijabule.
Kuza kubalula na ukukhetha abakomthakazi phakathi kwabanye njalo lokubhalisa kuma kiosks lokho bayakuqedisisa?
Kulula kakhulu ukuya kuma kiosks bayobhalisa ebese begcina lokhu esivumelene ngakho. Ikakhulukazi abantu bakamthakazi uma mhlambe behamba emgaqweni beveza ama application documents ebese mhlambe amaphoyisa noma customs obahlukumeza bazoba nohlelo esinalo lwaka APF la bezokwazi ukuthi bafonele thina with immediate effect sikwazi ukuthi siintervene esibalekelele sibasize kuleso simaso esisuke sebengaphansi kwaso. Akekho nje umuntu ozothinta umuntu wakamthokazi uma ephethe these documents lawa uku-applya. So lesikhathi Home Affairs senza ama processes yila khona bakamthokazi bezothola this kind of protection under the arm of African People First ngenxa yalesivumelane esingene naso no minister uMthwane.
Khona ngapha kule South Africa bakhona abathi abavela kwamanye amazwe ababalisa bona abavele Zimbabwe babathathela imisebenzi njalo kulabanye inhlanganiso ezingafuni abokuza ezinjengabo Operation Dudula. Litho ngani ukuthi baphephile abakomthwakazi njengoba bezahlangana lalaba bantu emgwaqweni lezibhedlela?
Dadwethu, mhlawumbe thina esikwenzile njenge-African People First sibhekane nodaba lakamthwakazi separate from any other form of udaba olukhona la eSouth Africa. Asidili nodaba labantu bakamthwakazi ngendlela efanayo nesidila ngayo nama-foreigners who have nothing to do neSouth Africa. Remember, isizwe sakamthwakazi sibunjwa umzilikazi kamashobane who is a full South African by birth and by origin. Yingakho ama-formations afana no Dudula, afana no Soweto Parliament na amanye ama-formations akhona o Save South Africa, South Africa is not for sale, siwabhalela izincwadi ngamunye sihlala phansi nabo sibachazele ukuthi abantu bakamthakazi bangabantu abakanje. Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamthakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi eSouth Africa kodwa bebesuswa yisimo sokuhlala esingasihle eZimbabwe. Akekho umuntu ongahlala la ebulawa khona, akekho umuntu ongahlala la ehlukumezeke khona. Into yakamthakazi isimple, iqondile futhi. Labo abala eSouth Africa abakade befikile la eSouth Africa, abasebeyimisele ngokuhlala la, abamukeleke ukuthi bahlale kanye nathi la. Bese kuthi labo abasekhaya, abayimisele ngokuqhubeka nokuhlala eZimbabwe, abalekelelwe phele ekutheni bakwazi ukuphila impilo yabo kahle, bengacindezelwe futhi bengahlukumezekile eZimbabwe. Kumele siqinisekise ukuthi inkululeko yakamthakazi iyafika futhi ifika manje.
Lo ke ngumnumzana Muzihlengwa okhokhela ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First njalo ungukansila weThekwini obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDurban kwele South Africa. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS ithi abanye ababalisi abayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imichova. Linhlanganiso ithi njalo balandela isinqumo sayo sokuthi kumele ababalisi basebenze ngomvulo langolwesibili kuphela. Lokhu kuyindlela yokukhonona ngeholo abathili phansi. Lamhla khona abakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi eziphansi komanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions bazahlangana eHarare bekhulumisana ngodaba lweholo phambilini komhlangano wabo omkhulu lohulumende ngeviki ezayo. Inkulumo zikahulumende lezisebenzi zakhe lezi ziqutshwa phansi kwedale leNational Joint Negotiating Council. Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa imali ephose ingene kunkulungwane yamadola eMelika, i-US $840. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo.
Kusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini. Abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi kwa ekuqaleni kweviki ngomvulo. Base behambe kuma-workshop awe-curriculum review. Lapha thine sithe khona njenge-ATUS nxa ababalisi besenelisa ukuyafika ku-curriculum review kubanikeza ithuba elihle. Kuma workshop e curriculum review kubanikeza ithuba elihle lokuthi bahlangane mathupha baxoxisane ngendaba yokuthi nxa uhulumende ehluleke ukusikhangela iholo lethu kuze kuyefika i-month end bese siyenelisile ukuxoxa savumelana ukuthi ngcono siyenze istrike esigcweleyo. Abangayanga kuma workshop bakhona basemaklasi ngoba lokho singeke sikuvimbe, kodwa kabakho emaklasini ngoba befuna ukuba semaklasini. Basemaklasini ngoba besazi ukuthi uhulumende we-Second Republic isigebenga, uyabulala isigebenga, uyaxotsha abantu emsebenzini isigebenga, uyamisa izimali zabantu. Ngokunjalo abantu bathi ngangcono baye emaklasini. Kodwa ke kulobungozi ukuba khona kwabe emaklasini ngoba besemaklasini abafundisi. Abazali layo uhulumende bavisita amatitsha thina ezikolo akhona kodwa kawafundisi. Abantwana chuti bayafa. Lokho kumele kunanzelele uhulumende ngaphandle nxa ekwenza ngabomo ukuthi abantwana bezikolo zethu, abantwana bethu, eyenza imikhuba ekwaziyo ukuthi abasoze bafunde ngoba baba abantwana bafunda bukhatshana le emazweni.
Uhulumende uzahlangana lezi sebenzi zakhe ngeviki ezayo phezu kodaba lweholo lolu. Lina njengababalisi kuyini elikukhangeleleyo?
Indaba yokuthi kuthiwa izisebenzi zizahlangana lo mkhathi ayi angihleki kodwa ngihleka usulu, ngoba thina njenge-ATUS kudala sakhuluma ukuthi izisebenzi kumele zizimele zona kusetshenziswa inkokheli zamayunion, hayi amasela o-Alexander abatshontshela izisebenzi bephinde bethi bayazimela izisebenzi. Kuzahlanganwa njengoba usitsho mdatela intungamile ukuthi izisebenzi zizahlangana lo mqhatshi wazo, kodwa kuzahlanganwa nje njengoba vele kuhlala kuhlanganwa nsuku zonke, kunathi tiye, kuhlekelelwane, kunikezwana ama-allowance, baphinde babeke elinye ilanga futhi lokuhlangana. Thina kakula vele sikukhangeleyo, thina esikufunayo asifuni ingxoxo, sifuna ukuthi uhulumende asinikeze umholo wemali yaseyamerika ngoba lo mangunje uyakukhuluma ugovernor we-Reserve Bank, ngoba laphandle lapha ezitolo sokukhuluma idola leMelika le yethengelabizo okuthiwa yibhondi okuthiwa yi-RTGS ivele kayisasebenzi. Abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi amafutha okugcobisa inivia imalini, abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi intengo isime njani, pho hola i-RTGS wenzani. Silokudana ukuthi kulabantu abalokhu besithi bamela izisebenzi bona belanda ama-allowance, bathi bamela izisebenzi bona bezitshontshela.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS obekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangeleke eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukudla okuthengwe phandle kwelizwe akuseyi kubhadaliswa umthelo wejuti njengendlela yokunqanda ukuqonga kwentengo ezitolo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulababili abakobulawayo uSithengisiwe Ndlovu lo Alison Unami ababotshiweyo besetheswa icala lokuqilibezela abantu ngokubabhadalisa imali besithi bazabatholela umsebenzi phandle kwelizwe. Oba manje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga lonke balalela bahle imbono yonke emihla. Ukosolwayo kawukosolwayo, losolwayo urayithi, lokholwayo urayithi. Singagijima sidume sikambe sesikhulumana kubi, abanye basapota amashona, abanye banjani njani bablema umoyo. Hhayi, akulanto enjalo. Sicela ukuthi sibambane nini sonkeni sihambeni lapho esiyakhona kuphela kulokuthula lokho ukublemana umuntu onkuya ebandleni athandayo. Abafuni emara pika abazihambele bengala kuchothoza, abafunizwana abazihambele bengala kuchothoza, triplisi abazihambele bengala kuchothoza, zaphuka abazihambele bengala kuchothoza, ukuze kuphela sibone into lapho esiyakho. Ezilongo singehluleka ukwenza ukurayithi siyadubeka sonke, singaphumelela ukwenza ukurayithi siyahlala kuhle sonke. Kuphela okusalayo ukuthi singabuyela khona phana enye 5 years to come futhi sizabe sinyile, siyabe sidle futhi siyabe sizwile. Nyabonga.
Studio 7 linjani? Sithanda ukulibonga lonke nje basakazi besitudio 7 ngomsebenzi omkhulu wezayo. Mbuye futhi njalo ngithi ebantwini bonke abesintwini kwamthwakazi, asivoteni i-MRP sivotele kumakhansila lama-MP. Mboni ngani kungasisiza lokho? Then upresident sizavotela yena lo we-CCC kuphela, yindlo vele eseqikeni ngoba ngazake sivotele izayo. Sizavotela upresident we-CCC kodwa thina i-agenda yethu yokuthi ama-MP ethu lamakhansila angene ayibe yiwa aphathayo emathebeleleni. Asafuni ukubuswa ngabantu abavela kwezinye indawo bezosibusa lapha. Yikho kwenza ukuthi lathi sithi sifuna ukuthi amakhansila lama-MP vele, thina vele sifuna ukuthi ilizwe lethu libuye ezandleni zabanikazi balo, silisuse ebantwini bona laba babesishoneni ababamba yonke into. Kube semsamo bakhona, kube semnyango bakhona, kube sesenta bakhona. Hhayi, ubhakita ke libambe kuyo kukodwa ngoba yisini lodweni semhlabeni lapha. Lathi sinje ama-tribes amaningi adinga ukubamba lathi sikhokhele, kodwa-ke selokhu esathola izibusa sikaze simkhokhele leli lizwe. Njenge-MRP sifuna ukuthi sizimele sodwa ukuze sikwazi ukuthi kungabi lokuxokozela phakathi kwethu, ngoba kade sikulokuxokozela ngenxa yokuthi abempumalanga bafuni kukhokhela omunye umuntu ngaphandle kwabo. So thina lathi sesifuna ukuphatha elethu ilizwe. Yabo.
Sanibonani siyosakithi, sakumthokazi amaNdebele. Bengicela siyosakithi sihlangane, siyahlupheka, cela sihlangane singakhetha ibala, singaqhama phakathi, kodwa sikhangeleni bhayisisi sonkeni sisabecela undodana.
Yazi, zijamelene zindala zombila, zijamelene zindala zombila. Into engani iphosi ukunihlalisa kuhle, ngangicabanga ukuthi kuzaba izanu PF versus Zapu. Ngithi iShona versus Ndebele, manje iShona versus Shona. Hayi, asilindeni khona, zijamelene la. Abantwana begola into esihlanyayo lesi, ungakulaleli lokho abantwana kwenelokula nxa kukhuluma soba into esihlanyayo. Oyi, kasilandeleni MRP umqondiso ofuna ukusincede ezoqumila izwe phakathi. Lokhu elanto chamisa labo mnangagwa, yiyo amaphatha amakhulu ona lawo mabi. MRP leyo vele ethi kayifuni kuvotela upresident, ilizwe uzaliqume ngubani kambe? Nxa ucabanga ubona uzaliqume ngoba okunye okuzinto oshiwa. So hayi, uyamangala le njivazweni ezingazithola zikhuluma kustudio 7 group. Awuyazimangale kuphonga ujentwana kuphela, ngenkulumo kujentwana, ngenkulumo umuntu ongazange abona impishulo uthi ubonjani. Uzothiwa ye ubuyele egangeni kungcono, ubuyele egangeni wayo ungabuyele egangeni. Kwake walibona igama lalinjani kwaleyo mnyaka? Walibona igama kalifisi libo.
Balaleli be-Studio 7 linjani? Ngofela iqinisa lokhuluma wasejabhiwa elupane ekala. Siyibeke kanje indaba yamapulazi le, ukuthi umtakamgabe wayenamapulazi amaningi, akusuye yedwa onamapulazi amaningi. Kusho ukuthi lapho abezanu abanye, lapho izanu bayijoyinele nje abaphezulu ezikhundleni, ukuthi bayijoyinele nje ukuthi nethi kwa waba kuzalo waba ngaphansi kwezalo ukukhona umvuzo ozowuthola ukukhona okuncane ozokuthola hayi ukuthi nje kuthi umntaka mgabe kodwa bonke bengasetsho bona labo umnankago bona labo bonke labo chiwenga bonke ukusho ukuthi ngathi kuzalo akekho umuntu ongana plus the time nje kuthathwa ama plus abelungu bethathelwa ama plus bathatha abaholiswa ama plus ubona namanje nje lonke kuthathwa ama plus nabo olothwa ngobani labo bompofu labo besiyathatha ama plus abantu lokho bebathathela abantu ama plus kusho ukuthi le into yama plus asinto yamanje into yakudala ezothatha isikhathi futhi ukuthi abanye abantu ama plus yabo adiscoveke amanye ama plus yabo nje bayathathe bona labo gawula uma bekhuluma nje kanje banawo nje ama plus labo chuma labo nalabo oma o Max Mkandla labo banawo nje ama plus nje afihliwe abanye abhaliswa ngamagama abanye abantu angasimagama wabo izano okusho ukuthi inemkhuba emkhuba yayo izano eyifihle eyithuze emqubeni okuthi yenza abanye abantu ngathi bayabona bekhuluma kanje engathi abanawo ama plus akekho umuntu ongana plus kuzalo lapho izano okusho ukuthi okwayo nje ngogombela kwesapho okwa abantu bakhona kumele ukuthi kuyukuthi maka uyulandela izano kube khona okuncane okubekiwe okubekisiwe kube khona okuncane okugcinisiwe izano leyo enjalo le angazi ukuthi abantu abayilandela kanjani
Salubonani ku studio 7 salubonani ku studio 7 okholumayo Chris Dube emakhorokoro ngathi ngoquzele osebutswana ukuthi asambe sevota madoda asambe sevota lobosisi sevota sevota edina abasithelenze yelo sezimbuzi ebutswana abazwana bangasibhadale la
livuka njani basakazi ku studio 7 kunye nabalaleli hayi siyavuka nathi babunkomo nanku amehlo kuphela ngapha sefile sizwa kuthiwa kulabantu ngapha eMaxout abalungisa amehlo hawo kabafike phela langapha eKezi abafike eKezi eward 5 sibili lapha kule clinic enhle eklini elabantu mpela abahletshwa ngamehlo kulesi sigaba selisethu lesawo kababuye babunkomo kababuye asisaboni babunkomo khonapha ababuye sibili bezosimedisi ake ngithi abafowethu njengoba bafowethu sikhuluma lapha kustudio 7 inhlamba kasiye njengoba be-studio 7 besipelisa ukuthi asiyekeleni inhlamba into enkulu bafowethu sifuna imibono nanku phela isiqwa sithi 1800 sithini ngaso okhulumayo ngufamona lapho ngwenya sifuna imibono bafowethu ufamona ngwenya lapho e-ward 5 siyabona
emsakazweni we-studio 7 linjani basakazi labalaleli nje bo yile imeseji ngiqondise kuma-leaders wonke avele eHarare ngoba uyathola ukuthi i-leader ivela eHarare Emerson Mnangagwa, Nelson Chamisa, Douglas Monzora. Uzo sitshele eMathepeland ukuthi lonyaka sifuna ukuthi abantu beMathepeland kube nje kumbe kukhitshwa amatitsha akhulumisishona kumbe kukhitshwa amaphosa akhulumi. Sifuna ukuthi bengakutsheli thina abantu beMathepeland baye kutshela khona ngani abantu abayiba basuka khona bezosithathela imisebenzi ngani. Uma uzositshela thina sisayenzani vele kahle singabantu beMathepeland sisayenzani. Abantu abale power yibo bona ngani kumele batshele khona ukuthi hayi fundi lingathatheli abantu beMathepeland imisebenzi. Bona labo ama-leaders hayi kukhuluma khona le Harare engakukhulumi engapha eMathepeland. Woma bese ukukhuluma ngathi Mathepeland fofala ukuthi badlala ngathi phela kuma kunjalo ubona ukuthi bazayenza lata kwathi sizayenza ujabona so abakukhulume yokho ngale Harare mabe ngakukhulume bese Harare sizosikhumina ngapha abahle bethini bakona into abayizoyilungisa musa ya siyabonga
salibonani basakazi ze studio 7 ngiyalibingelela labalaleli ngibingelele kakhulu ibandlalelo movement ngithi mayelo amahle lezobuseli khona ku voters roll lati sikhuluma so sikhona ku voters roll libona ukuthi vele abantu bonke lezihloko ziyangena ku voters roll ukhulume ukhona ulindele ukhetho sibonye lama leaders ethathwala abantu ngapha base Zimbabwe uyavota sizothola South Africa kunjalo sibabonyele sithi uNkulunkulu ngangangezelela lapha abakhupha khona ngabazimisele lokubathwala futhi bese yavota besenza ukuthi kungabe khona ozakhala ngemali asiqineni mayela amahle from ku-councilor libonthi libodela i-TRC sifuna ukuthi eParliament lapha na kwendlale iyelo izani PF vele lingayisabeli thina sisodwa si-TRC siyasidinga ubambana lelinye ibandla sisodwa thina izani PF vele siayisidli vele ila iyakwazi ukuthi vele ayisidli that's why libona umnanga geze sabukhipha ama reforms kathi sikunjwe ufuna ukwengena ku Commonwealth and ukufunile this time so kathesi ukuthi ayenze i friend fair election sokunzima ngoba uyakwazi ukuthi angayenza uyadliwa njengoba libona ubona laba kuthi uyabela ama plaza ayi 21 izana u PF2 liyakwazi ukuthi bona bale more than that. Ngathi uyakhala kathesa abantu babesithamashona kuleli lizwe. Mina athi uyakhala uobhebhi mbofe wange lapha abakhipha abantu abaningi emayadini lapha bafaka izitolo zabo, bafaka ibhenki, bafaka izindlu zabo, konke kubiza uobhebhi mbofe indawo yonke leyana usithi ko-DA indawo ka-obhebhi mbofe. Futhi uyakhayela efolos usiya ko-mererini laphana indawo yonke leyana amashopu amahle lahani izindlu ngoka-obhebhi mbofe. UJacob Mdenda lwana osephalamende lapha uphethe amakhiye ulitonga ngwebhinga. Kayithi sizokhala ngamashona bethu, sizokhala ngabo nini? Vele elaphana into esidingakalayo ukuthi kukhitshwe izanu PF kuphela. Yabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke kesizwe amazwi kahulumende welemelika.
Inyakatho yelizwe leSyria okwamanje igcina abantu abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababesilwa ku-ISIS, iqembu lamalwecatsha elikhulu okudlula amanye emhlabeni. Abazinkulungwane ezinhlanu babo ngabeSyria, ezintathu ngabe-Iraq, njalo ezimbili ngabavela emazweni angamachumi ayisithupha aphandle kweSyria le-Iraq. Iningi labesilisa laba lathunjwa liqembu le-Syrian Democratic Forces lisekelwa ngele-Coalition to Defeat ISIS ngomnyaka ka-2019, ngesikhathi lapho i-ISIS eyazama ihluleka ukubambelela kudolobho le-Baghaz elokugcina ababelithembile eSyria. Lamuhla amadoda la ahlala enkambeni egcina ababotshiweyo e-Al-Hol phandle kwedolobho elilebizo elifanayo. Abanye abahlala labo e-Al-Hol lakwenye inkamba ethiwa yi-Roj yimdeni yabo egoqela abazinkulungwane ezinhlanu lasithupha i-56,000 abantu makhaza labantwana abazalelwa kulezi inkamba. Abantu laba balindele ukuthwalelwa emazweni abo, kodwa lanxa inani lababuyiselwayo likhuphukile eminyakeni odluleyo, amazwe abo awabemukeli ukuthi amanye abe madolonzima. Abagcinwe enkambeni abavunyelwa ukubuyela ekhaya babengabesifazana labantwana. Ukubuyisela abesifazana labantwana kuqhakathekile njalo kuyaphuthuma, kodwa iqiniso ukuthi labesilisa labasakhulayo labo kufanele besiwe endaweni lapho abazathola ukucetshiswa, kutsho umnumzana Ian Moss, isiphathamandla sikahulumende weMelika esibona ngokuphathelane lokulwisana lamalwecatsha njalo esiphethe lezinkamba. Siyezwa ngesikhathi esiningi abakhokheli besithi ohulumende babo abafuni ukulethwa kwalaba abantu. Bathi ababesilwa labo nxa bengatholakala belecala bengafundisa ezinye izibotshwa. Bathi njalo abaphendukayo laba nxa bengatholakalanga belamacala bengalungiselela ukuhlasela kumbe ukukhuthaza ukuthi kube lodlakela. Ngakho kulokwesabela ukuthi abanye bengafundiswa umkhuba wamalwecatsha kumbe bavuselele iqembu le-ISIS loba benze okunye okwedlula lokho. I-ISIS iqhubeka idinga amathuba amatsha okwengezelela inani labo ngokukhulula abagcinwe enkambeni, kutsho umnumzana Moss. Nxa bengabaleka bengaba yingozi, atsho enyakatho lempumalanga yeSyria lesigabeni, kodwa le makhaya ethu. Indlela yokwenqabela lokhu ngeyokubabuyisela emazweni abo becetshiswe, bahlale labanye emphakathini, njalo nxa kusenzakala bethoniswe, ukutsho umnumzana Moss. Ugqibe ngokuthi ukuphungula inani labantu abasezinkambeni lababotshiweyo kwenza kube lokuvikeleka, njalo lohlupho lolu lube nganeno.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
You must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them, they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my money.
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende welemelika wethesa umlando ele South Africa wokuthengisela izikhali zempi ele Russia. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First lithi selilobele incwadi inhlanganiso ezishiyeneyo lohulumende welemelika ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwamthakwazi eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivifisela impelasonto elithukela ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa silazo nsuku zonke ngokusihlwa ngo-half past 7.